Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Sokulama members of parliament afunwa izani lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyaya ngisa kwenziwa libandla le-ZANU-PF lemthethwandaba evimbe abe-CCC abafisa kungena kukhetho lwama-elections. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi imithethwandaba ilandela imithetho yelizwe. Salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa okwenziwa libandla leZANU-PF lemithethwandaba evimbe abakubandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba urhulumente weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa uMnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxhotshiswa edale lepalamende uMnumzana Sengezo Cabango. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele iBinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama-by-elections nyakenye. Uthi akumangalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi-ke ama-arms of the state womathathu wonke avele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi parliament kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. Sokulama members of parliament afunwa izani lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. Sokuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lakho singayingena la kujudicial uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudicial. Ukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi ivini i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo ePhaliyamende kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezano phakathi kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. Bathi ukuthi uthole amakhothi ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker labo-president besinethi besithi bayamlalela. Kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla leZANU-PF kodwa liyakufika lokho baba Sibanda. IZANU lithi
hayi, iZANU-PF zwana ngikutshele Dube. UChabangu khathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu phakazi khonapho?
Hayi, ngayiphe i-slippers ngeke sayithola but bonke abasebenza laye bazamtshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu ukupay njalo uyathola la ma-allowances ama-fuel everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe i-Fortuner, lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo khathesi. Akala capacity yokuthi athenge i-Fortuner uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqweta. Yikho igqwetha likamnankabha kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi kayidingi profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU-PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi Pakatina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi po iphilo impilo iyangapi. Now alingeke laba lizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni lawo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwela ke lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU-PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahamba evoti ivoti yakhe kusasa bona bezanu bayakwazi ukuthi bayidisqualify bakwazi ukuthi bethi alright sesirikhola umuntu wena lo wamvotelayo njalo wasamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makhothi afanayo esathi thina sihambe emakhothi before 23 August siya kuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguchaba ngokubulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kwanjele kwahanjwa kwanjalo kuma elections lama double candidates khathesi sokuthiwa kusela kusavunyelwa ama double candidates ngasebefuna ukunika uchabangu ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda owayemele iBhinga North Eastern lephalamende wexoxa le studio 7 esebhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF yakuphika lokhu
Na isukhangileyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakele ukuthi kuze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sikhumba labantu ukuthi kade bezawuma kumbe kade bezaphisati iqiniso silaziyo ukuthi iZANU-PF iphathi yabantu ivele izanqoba kuleli khetho elikuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC umthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU-PF lidonsa ndawonye lemthethwandaba kambe ngabe liqiniso lokho
lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa iZANU-PF ibandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyalifakeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona iZANU-PF uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uthethi ngathi thina iZANU-PF kuleli khetho ibe lamaye lesandla kubeyathimthini hhayi kukho thina sekuvuni esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhothi ayibuyanga kuZANU-PF ihambe emakhothi so isinqumo sonke sivele ngapha sivele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha
ye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba nganinto ezifanayo phela sonke isikhathi
akuye kuthi kuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baxabana bebodwa ngalo njenge-CCC thina iZANU-PF asingeni ndawo okuyasenjena nguhulumende uhulumende lapha ababe bethe esihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusithi i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazizanga bekhona ngalo uma sezie zafika eparliament sofanele i-speaker of parliament amemezele ukhetho angeke yami ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ikanje ekhizinekelathi lokhu umuntu asimazi akisampini eparliament wena phinde umthetho isenjani kusem party yena leyo mgidi leyo uyabona umuntu osuwazuwe segqeni omunye umuntu uyafanta amazwi ethawa umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphilisane lomthetho thina iZANU-PF zazo zingasekho la kuyake se kungumthetho olawulayo
umnumzana Maleki Nkomo ukubandla leZANU-PF wexoxa le-studio 7 esefilabhosi siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC
hayi angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena iZANU akasebenzisani leZANU and ngeke asebenzisana leZANU ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho kunye engingakutsho kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo I think lapho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke apho phela i-accusation ukuvela umuntu apho ongwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emthwini lo zigeze wena hayi i-system ingasebenza kanjalo umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele kodwa into engayikhuluma naye wakhuluma khonoke into yokukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana akaziboni ezofa wajoin izana owasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Sinongeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele Ukraine selibulele amasosha akwele Russia afika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 376,000 kusukela ngesikhathi ele Russia ihlasela ele Ukraine. Abaphathintambo besigaba seGaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu nanhlanu 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kweHamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoy. Ye, ukuphungelana ijoy kutshoni? Baba Ngwenya, siyabamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Ukuphungelana ijoy siyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho-ke kutsho ukuthi sebefungelene. Siyafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho-ke
kukhulumisana umlotha. Abantu abadala babeqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhumadle ngaphandle, ngayephandle lo layadle aphumele lokho betshintshana inyama leyami iziye kuphela.
Ye,
sebeliqumile.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona kuqala ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi uma khuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo naye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke sokuthathwa umlotha sebegeza izandla njengoPilato ekhwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo ngubani? Kaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguye obaqamulela ijoy kakukhethi ukuthi umuntu onjani ingenxa ekwazi ukubalamulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe ngumuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo lo umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoy lilalelwa njani kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ufungelana ijoy? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi, kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu. Lapho kukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho ba.
Angithi nxa sekumile kwenza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudingi ukuthi azebe yinyanga uyabe umuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa uyabe ngumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko ayisiyo nto eyenziwa ngabe-church ukuthi siyathandaza isiko aluthandazelwa.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadulela kusasa ba. Ngomanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani, salibonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulo hlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela ngesenyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo-ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izixuku wawukuhlangela abaFarisi labo bonke abantu ababekhona ungayibala ngaphezulu ngalo kuyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezixukwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu wayelesandla esesithwabheni. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabheni kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. Abajuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa-ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi, kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle, kungakhathalekile ukuthi kunini, ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutsho ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mhlawumbe abangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kulaa nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe ukumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulaba ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayevumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. Unkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Ben Jamaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esilawo aqalela kuGeneral Men's Health. Yonke into ehluphayo umuntu eyisilisa uyakwanisa ukuthola usizo but nawo athwangiswa ama-focus areas sikhalele izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and sithole sikulinda ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. That when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single male clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth, balazo isibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngaqalisa isibhedlela when I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but i-vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into leyihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ma bengikhayele babephonga ukuthi hhayi lo umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe ngilayo i-vision engilayo ukuthi no izinto kumele sihambe kanje kanje kanje. The second one is basho ngesikhiwa ama-healthcare-seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula siyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilasho ukuthi ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda next time ngiyabo uzitshela ukuthi ngangcono ngiqinisele kuzaba ngcono kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube lenguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu kakhulu. For the first 3 months bekungela noma ingeda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark yikho sasicelebrate phase sibone isesingida amadoda 100, but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of Kakesi, there over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually ma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa, lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe nguthiki lobhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Wezathisa Sibanda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa leBafana Bafana eliphansi kungalane ka-Group E ku-AFCON lonyaka linqinilane le-Namibia Brave Warriors, yona engeyesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba iBafana Bafana.
Imitha namuhla abafana bafana yawina, Bafana Bafana yawina. Kwezi ngeke mboni ama-games ayidlala, hayi, iyadlala sikuyokuzwa. AFCON vele ayikho, iBafana Bafana yawina.
ngayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi uzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo yeAFCON.
Hayi indlala yeAFCON hayi. Based on the results ade khona kusenzakala ngibona ingani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso the way they were performing and other players on the Northern Africa Pepe and other players they are playing very well so in Morocco based on what it has done on the World Cup I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo ocina kuhlandlala ukuqala emdlalo yeAFCON eleGuinea-Bissau linqilana leNigeria, Equatorial Guinea lalo lishana leIvory Coast, eMozambique zanqilana leGhana, njalo Cape Verde eChaya ezwayo idlala leGibhithe. Umbusi Sibanda laye ohlala kobulawayo uvisele eMozambique inhlanhla enkulu.
Kulo mdlalo kusasa weGhana leMozambique, ngifisele iMozambique ukuthi iwine. Hayi ngoba South Africa amathimu eSouthern Africa mbona kumele kube le 1 equalifyayo incede iCape Verde sifike kachana.
Umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. Umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengubonile ukhaya ngani hayi uSenegal yathembisa le Morocco na yathembisa yikho sokungawina khonapho. Kukapule kusasa njengoba Mozambique la idlala leGhana bona ngani Mozambique yezathatha
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima
kunzima lapha lokuyithimu lokuthiwa yiCape Verde mbona ngani kuyaphambili lokhuya bengicabanga ukuthi ingxenye iCameroon iza ke zamazame but ayukhiphu onana noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoyemanyingo kodwa yeshi hayi amboni iCameroon isayaphambili ingxenye vele izahliphume yayo kulast 16 ayikwani la team le and mbona ngani team ezingane zinzima ukudla kade singeze West Africa akhanya ngani ngapha ku Southern Africa amboni siphumelela sisiya ngapha
zoku inengi labantu bezimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAFCON ungabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima ngimele studio 7 ngikobulawayo igama namngeza Jesus Bani
sawakhulu ezo Jesus Bani kusasa ke zimi kanje Guinea-Bissau versus Nigeria kuzobuya ke Equatorial Guinea iyabe inqikilana khona ngale the Ivory Coast sobuya ke iMozambique iyachana ke leGhana kuzobuya ke iCape Verde versus Egypt sesibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela ku-VOA Ndebele Facebook page lingakhohlwa phela likhasi leni leli elithakazelayo uKhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1 lapha-ke sikhuluma ngomdlalo phakathi kwe-South Africa leNamibia uthi South Africa izanqoba 2-1 kuzobuya ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0 kuzobuya ke uFarai Msengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans kuzobuya ke uPeter Ndlovu angiyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke uPeter Ndlovu ke uthi amazwe langawo izwekazi leAfrica siwafisela inhlanhla omabili leni Lance Perry uthi hayi good luck phela kuNamibia silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe kuzobuya ke njalo usinqobile Spanda ukuthi sibone ngazani ele South Africa izashayiziwayo kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla lezanu PF le mithethondaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections kodwa ibandla lezanu PF lithi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@vionews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1202465 0318 yoke okay, iWhatsApp ngolubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.